sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo emphakazweni we Studio 7 yesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje eZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamasekithali wonke o-industrialization strategy ongomunye wamalungiselelo omhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngeviki ezayo.
Nxa ikwehlula ipolisi edemokrasi kumbe egavenensi yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambeka. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawukatek we-SADC uzanyisa.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi umhlangano we-SADC uqhakathekile ngoba uzathuthukisa ilizwe kwezomnotho.
Isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo upresident ayispread across the whole of SADC, size abantu bakube boswana labo beyakhe ilizwe labo bengabanikazi abe-South Africa, abe-Zambia, abe-Tanzania.
Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho kungedlula umnyaka ka-2028, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu ziyalandela. ELeZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali kuliviki yonke o-industrialization strategy, lapho umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere athe umbuthano lo uzaphathisa ngokujolisa ulwazi lokulandela iziqondiso. Ihlandla lakuqala lomhlangano lo belingelokujolisa ulwazi lwentathela izindaba ngomhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo, i-media awareness. Abanye abethule amazwi abo kulumbuthano yiziphathamandla zikahulumende leze-SADC, lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi kwezomnotho. Sixoxele ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uqakatheke kanganani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Yebokelo umhlangano bekucutshungulwa okuningi okuphathelaneke lokubizwa ngokuthiwa yi-industrialization umhlangano we-SADC.
Inhlanganiso le esiyibona e-SADC esikhulunywa ngayo eqala kusasa nje iyabi into eqakathekileyo nje nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members. Esikubona kathesi nawo ngikuthi thina vele umnotho wethu bawumanga wuhle nxa wehlula ipolicy edemokrasi kumbe egavenensi yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambeka. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawukatheki we-SADC uzanceda ungathiwa vele thina umumo omnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane nelinye imithetho ehambelana le lokuba yimember ye-SADC, i-infrastructure okwamagedi njengokuthi okuyimigwaqo nxa khonokho kungalungisiswanga okutshoyo nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhidlizekile, imithetho yakhona imithetho ebhidlizekile. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya leZimbabwe ayimanga kuhle emnethu kutho ukuthi asisoze siphumelele singenelane neminye imithetho engalihlakaniphile eBotswana kumbe eMauritius kumbe e-South Africa. Kufanele thina sihlale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana nemigwaqo lemagedi yethu. Kulona iqiniso lakithi ukuthi ukuba ngothiyaneni we-SADC asiyonto ethusayo nelizophanje elihambelana lokuthi engcenye inhlangano lapha, kodwa ngaye thina vele njengathi beZimbabwe singabantu abazihlekeyo esinombuso omuhle esinemithetho emihle ehambelana lo mnotho. Ngaye ukuba ngu-SADC kuthiyaneni kungahuga abanye abosobhizinisi abanezimali abavele eSouth Africa abavele eMauritius kumbe abavele ngaphandle kwelizwe emazweni akhathana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi thina sesizimisele ukuthi sizinjike kodwa njengoba ngingathi ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lwethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele kuba ngusiyaphethe nesade kumzalimnakakho akufunde kutho lutho ngabantwana nje abadlalayo lizizopha ngendla kwedlula.
Leyo ke ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele. Kusenjalo umnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe uthi kufanele leZimbabwe linanze amalungelo abantu ukuze inhlelo lezi lenjongo yemhlangano le izwekazi lonke leAfrika iphumelele.
Lumhlangano sizakhumbula ukuthi kasomhlangano weZimbabwe, umhlangano weSadak, kasomhlangano weZanu. Umhlangano weSadak siyasibone kuUnited Nations cheze America lo yanomhlangano uyabunga so eAmerica uyabunga umhlangano wamazomhlaba iAfrican Union lapho yabihlangene khona abantu bavumelekile ukuthi bengaya beyotshengisela izikhalo zabo beyokhononda ngabakhononda ngakho ngaphandle kokuthi baboshwe ngaphandle kokuthi bathuseke ngeyinye into le izana okufanele itshelwe ezindlebeni ibeyazi ukuthi lo umhlangano somhlangano wabo ngakho akufanele ukuthi itshengise ingalo elukhuni ngoba ingasiyo umhlangano weZimbabwe lona.
Zona iziphathamandla zeSADC zilolwazi ngokwenzakala eZimbabwe kumbe akubonakali emuntwini opha.
Amazwe eSADC akwazi kahle konke kodwa sizakhumbula ukuthi kuyinkohlakalo esihlala siyibona kuzwekazi laseZimbabwe bakhona abahlomulayo bakhona abazuzayo kubomangameli beSADC kuningi abakuzuzayo iyagwazelwa ukuthi bathule bayagwazelwa ukuthi babheke eceleni bayagwazelwa ukuthi isimo ukuhlupheka kwabantu beZimbabwe bekuchaya indiva abanye futhi bayazi okubenza bathule ukuthi bayazi ukuthi bazuza kangakanani ngamakhono kumsebenzi ehlukahlukeneyo abantu beZimbabwe abeza nayo emazweni abo kodwa iSADC lena iyivutshwala obuyisidudu akukho lapho esingathi thina singabahlali singabacitizen eSADC lapho sizuza khona kuzuza nje zona izikhulu lezo ngoba zizonke zihleli phezu kwenkohlakalo yileyo nto futhi yenza ukuthi sibone amazwekazi eSADC engayiphambili emindawonye kwizinto zemphucuko nentuthuko ngoba izini nayo iSouth Africa le eyisikhondla khondla kunokuhlupheka okuningi okukuleli lizwe singakhohlwa futhi ukuthi bekunomhlangano owabizwa eFolos ubizwa noma wabizwa yizano kodwa kwaba yinhlanganyela yamazwe la abuswa ngamaqembu athi alwela inkululeko namazwe amabili okuyiBotswana neTanzania okwakuthiwa yi-frontline states konke lokhuyana kwakuyinhlangano eyayiphezu kwenkohlakalo enkulu okumangalisayo enye yezinto abavumelana ngayo ukuthi amaqembu aphikisayo ngamaqembu asetshenziswa ngamazwe entshonalanga ayiwona ayekolonize amazwe la aweSADC bavumelana ukuthi ngeke lokho bakuvumele kwenzeke ababusi banamhlanje ngabantu abakhule iZimbabwe isabuswa ngabelungu ngabantu abakhule iZimbabwe beyibona ithatha inkululeko bayakwazi ukuthi bekuyilizwe elinjani kodwa namhlanje bayabona futhi ukuthi ilizwe seliwe kangakanani nesikhalo sabantu beZimbabwe bahlala besizwa imihla namalanga isiza ke siboneke njengobani bezohlangana behlangana kulelo gebhezi ukuthi bazothini yebo kambe kufakwe imali eningi kulungiswa idolobha laseHarare kulungiswa imigwaqo ukuthi nje laba bantu basemzini bethi befika babone isithombe esihlukile kodwa ke nangaphandle kwalokho bayakwazi izano ekugubuzelayo ukuthi kubole kangakanani ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe kusenjalo umnumzana Munashe Mthuta umabhalane webandla lezanu PF ubona ngogacha lwe information and communication and technology njalo elilunga lebandla lenkundla iCentral Committee alelo bandla uthi bakhangelele okuningi njengabasakhulayo emhlanganweni weSADC okuzathuthukisa ilizwe.
IZimbabwe iyahosta iSADC ngendlela ephakemeyo. Sile sifiso kakhulu esokuthi iSADC iphumelele ngendlela ezaphumelela ngayo. Okuzaba lithuba sihlanganele labanye abantu abancane abavela kwezinye indawo. Sibona amathuba esingahlanganisana khona okwenza imali lokuphumelela. UPresident yakhuluma zuku zonke ukuthi izwe lakhiwa ngabanikazi balo. And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo uPresident ayispread across the whole of SADC. Size abantu bakube eBotswana labo beyakhe ilizwe labo bengabanikazi abeSouth Africa, abeZambia, Tanzania, yisho isifiso sethu. Siyibonile njalo siyayibona imisebenzi eyenzakalayo ekulungiselela indawo yethu, i-venue lapho kuzakwenzeka khona i-summit. Imigwaqo silungisiwe, communication networks yalungiswa, i-government isithethe over indaba ze-sanitary, indaba ze-environment and indaba eze-health affairs eze-city of Harare. Imigwaqo elungiswayo lezinto ezenzakalayo, ama-networks, indaba infrastructure lalo kulungiswayo endaweni ezijiyejiyeneyo, ngicabangela ukuthi kulungiswe ngenxa yokuthi kule SADC kuphela. Izinto kade ivele zilungiswa through i-National Development Revolution eyalethwa uPresident Mnangagwa. So, izinto zonke ezenzakalayo asoze zinyamalale after SADC ziyasala zikhona, ilizwe lethu lisiba lihle.
Lo mnumzana Monashe Mthuta, umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga ledale le-Central Committee yalelo bandla esixoxelaye ekobulawayo. Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ancitise kukhetho lanxa ihlandla lakhe lesibili lokubusa seledlule. Umnyaka ka-2028 ungadlula, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF eMutare lapho obekulomhlangano waleso sigaba owebandla leZANU-PF. Baqhube inkuthazo efanayo, kwathi labasakhulayo abesigabeni seBulawayo batsho njalo, lanxa yena uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi hayi, okwakhe sokuphelile, kasoze aqhubeke ngalokho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalungiselelo okubhukutsha emidlalweni esaqhubeka iFrance e-Olympics esuliwe lamhla ngoba kuthiwa amanzi omfula uSeine kulelo lizwe awahlambulukanga, kodwa iziphathamandla zithi zilethemba lokuthi kuzabe sokulungile konke ngelanga lomdlalo longo lwesibili langolwesithathu, kubika abentatheli izindaba abe-AP. Iqembu labafundi eBangladesh lamhla lithe lizaqhubeka ngokutshengisela osokubangele ukuthi amapholisa angenele njalo kube lobudlwangudlwangu lokungahlaliseki kulelo lizwe kuze kukhululwe abanye babo ababotshiweyo. Abezindaba be-AFP bathi kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili 205 kulolu dlakela ngeviki edluleyo, kusolwa inhloko kahulumende weBangladesh uMnumzana Sheikh Hasina osebuse okweminyaka elitshumi lanhlanu ngeviki edluleyo kusenzakala lokho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi nguBlack Tibos, omunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance.
I-challenge esiyitholayo kumanje kuyiyouth. Iyouth yanamhlanje ma iqeda isikolo uyithola isisidla isidakamizwa endaweni yokuthi bathole imisebenzi. Sokumele bagcwale amazwe lapha abangela ama-qualifications khona. Uzothola ukuthi e-Form 6 University graduation isika emazweni iyovoxa udaka khona. Abanye besebenza ezingadini bebutha nobulongo bezinja, yet ngumuntu onama-qualifications, a doctor, a teacher, a nurse, bangu-house girl. Konke lokhu kwenziwa yini? Kwenziwa yokuncindezelwa okwenziwa nguhulumende osiphetheyo. Yinto eyenza ukuthi i-youth yethu igcwale emazweni.
Manje kungenziwa njani ngentsha leyi ukuze iyenelise layo ukuzithuthukisa hathi ukwenza imisebenzi ephansi le kwenziwe njani.
Uhulumende ngabe uyawavula amathuba omsebenzi indlela efanele, uzibone usebenza ekhaya usebenza kini, hayi bekungeke kube nzima ngaleyo ndlela, ngoba usungabalekela kumakhelwane, kumakhelwane uthi kuyachisa, akuhlaleki kumakhelwane. Umakhelwane usebenzela abantwana bakhe, thina sizogcwala kumakhelwane, kuba ngabe sigcwala ekhaya sisebenzele ekhaya. Manje ekhaya akukho umsebenzi, so kuzobe kugcina sokubangela into eziningi, kugcina sokusiba nobugebengu, sokusiba nento eziningi ehlukeneyo ngendawo yokuthi awukho umsebenzi. Intsha ikwazi ukusebenza ekhaya, awukho umsebenzi, nakuthi amathuba omsebenzi akhona, bekungaba lula kukhale kule nto ebambekayo.
Kodwa kungaba ngumlando kahulumende konke na ukudubeka ekhoyo osekungabangela abantu ukuthi bathathe izidakamizwa lokunye nje okubi okwenzakalayo, kungumlando kabani konke lokho?
Kumanje intsha eningi ayinayo amaphepha, ayinazo izithupha, ayinazo abanama passport yebona. Just into seyifuna ukuthi umuntu azibone ephumile elizweni ayosebenza kwenye indawo lapho azobe esebenza ecatshile enovalo engakhululekanga, yayibona le nto. Ngoba ngesimo sisemuva ukuthi hayi emuva akuphilekile zindlala zodwa.
Yiwaphi amazwi ongawapha abatsha abathi ayisesiphelelwe sidinga amacebo okuthi siziphilise, sidinga indlela zokuthi singazithuthukisa njani, yiwaphi amacebo ongabaphathisa ngawo?
Sokufuna isibambane, bonisane, hlale phansi, benze something ama-small businesses ukuze bakwazi ukuthuthuka, noma bengenza ama-projects. Kodwa inkinga ama-projects laba bafuna ukuxhaswa, ngoba abanye futhi abawazi, bafuna ukufundiswa ke ukuthi uma wenza le project uyenza kanjani ukuze bethole inzuzo yokwazi ukubeka ukudla etafuleni. Ngoba uma sisebenza usebenzela kwelinye ilizwe, uyenza i-production kwelinye ilizwe, umsebenzi ozobe uwenza ngapho oyenziwa yintsha, ngabe lo msebenzi uwenza eZimbabwe uthola inzuzo ngabe kungcono. Manje uzowenza lo msebenzi uyenza ungaphandle kwelizwe, uyabona ukuthi end of the day lelo lizwe yilo elukhe likhuphuka siyaphambili, liyathuthuka, ngapha kithi akukho okwenzakalayo.
Intsha ungayitshiyela aphi amazwi?
Intsha engayicela ukuthi ibambane fani namajuba, sikhulume ngelizwi linye ukuthi hayi sesikhathele ukuyafela kwamanye amazwe. Ngeviki ngeviki ziyaphuma izidumbu zijampa amabhoda kuzongcwatshwa abantu befela kwamanye amazwe. Kodwa intsha ikhona yakubuka konke ukuthi eyi umuntu usuke lethi uyozama ubefile, yayibona leyo nto. So sithini, bayafisa ukuthi ngabe basebenzele emakhaya, umuntu asebenzele tisana la ahlala khona, ngenda ukuthi amathuba omsebenzi awekho, awukho umsebenzi. Senze njani manje ukuthi kube nomsebenzi? Kumele sibambane sikhulume ngelizwi linye.
Ukusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi Black Tivos, ongomunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka, sesilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube okwesikhatshana.
Sigcina amasiko wethu, owenze sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko namhla lamu Ezra Jesus Banda nimele umthembu ozithembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa lobaba uDeni Moyo isegameni zegesi eMatweleni South ngempilo yakhe.
Ule muli la Moyo.
Yeah.
Nkosikazi.
Yeah, nkosikazi. Hey,
abangabantwana.
Hawa abantwana ngithi lufu. Abazalwa umama wayo. Umama engangimthetho okuqala.
Hayi
le 9. Abuya lo nguyo le 3.
Oqalo ngani?
Sobhupha.
Wathatha sibhubhile umbo wasumjili.
Hayi, ngathatha wathatha imvele ngaze ngamthatha ngithatha lo ngase mbujelo lona ngahlala 2 years. abantwana babenzingela bethi babungahlala wedwa ndingomunye umama uhlale laye
kule mnyama ngayi
ule 50
oh wena ule ngayi
mina ndi 82 lokho engiqinile ngiyini
uqiniswa kuyini kangaka iqolo lakho lokuqinile ukusenza
mina bengiyinkinga hathi yabe idinga
udlani
ngidle okunye uyihlahlakazana khona kala mingakuthilwa ngubaba
ukunathwa njani
akulalisa emanzini kube lokho engigotshela
ubeka njani emanzini ubeka njani
ngiyakugiga sengiufana kuyimpupho emanzini embodleleni engaka
so madoda wonke kumele akwenzi lokho
ye kumele akwenzi
so ungahlali ungakwenzanga
zesikolo sihlathi libuhlungu
uvele wenza ngemva kwensuku ezingaki
ngahlala nje yo-2 weeks
ungangenanga nomama ecansini
ye ziyaphakamisa
ye kakhulu
umfazi layo wenza engalokhozi kakhulu ngandaba le ntolwane yabo
ungafala konke oncane oko
ngekuzilokhu kuphelile lokhu
ungathatha abafazi bababa then uyazikhuza
vele mina ukuthi ngiyazikhuza ngoba ngithanda abafazi abancane labo
amadoda abebengapha bese-South Africa le
ye
o mama laba lesizungu bebodwa la
bebodwa la
wena bathi bebuya ngedisemba uyazithulela engana wazi lokhu kathi umama vele umphede la
yakathi ngimgcinele abantu abafanele begole bahamba babhulule abona ukuzala imhlobo enye engayilunganga ukuthi indoda yakuhamba egoli umnyaka wonke umfazi ngayimele indaba enjalo umfazi ngayimele indaba enjalo
ngamanga lokuthi uyama umnyaka wonke
ukuthi yahlala umnyaka wonke ngamanga lawo
ngoba la phela uyemizwa
anti layo le mizwa yakhe kathi mina ngistrong ngento zami
kodwa manje uzacina nini ubona ngani lapha uyacina ngokufa kuphela ngokuyekile into
le mina vele ngiyekile ubaba wazi wafa enjalo
ubukhali
ubaba wayevele ubukhali anti wayeyinyanga babuya kimi
ubaqinise
wathi kathi mina into kamdala kakuthiyelanga athi hayi kanjiyelanga kodwa ngimi engangithipha iyihlahla zenkulu
so uyazazi manje abantu bani baza kudinga phela zengikhulume la kuredi la bazaufuna ukuthi ube laphi
ya babuye kuphela
ula inamba efoni
hayi mina lafoni
ula foni hayi njabalayela uthi ngani
namhla kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke bengixoxalo baba uDan Moyo usandekile mhlanga uyelandela uniye uhlelo ngiyabonga
hiwolomzila
salulandela
kwezokholo sixoxa lomfundisi siyaphambili Moyo oyenkonzo yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International.
Ngibingelele abalandeli labalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama. Olibingelelayo lokhuluma lani ngumfundisi usiyaphambili Moyo, ngikhuluma ngisewange eZimbabwe. Ngifuna ukuthi ke namhlanje sikhangela ezesiKristu ke siyabelane izwi likaNkulunkulu esilithwatha encwadini kaJohane yakuqala isahluko ngesesine. Sizabala from verse number 19 sisiyafika kuverse number 21. Ibaleka kanje: thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga, ngoba ungamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angeke amthande uNkulunkulu angazanga ambone. Verse number 21. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu ngamthande lomzalwane wakhe. Ngiyabonga ke bathandekayo bakaNkulunkulu, namhlanje sixoxisana ngezesiKristu. Ngifunda ke sikhangele indaba emqoka kumbe indaba eyinsika nxa sikhangela indaba zokuba ngumzalwane eyindaba yothanda. Now iBhayibheli likaNkulunkulu ubeka sobala ukuthi thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Lokhu ke kusifundisa ukuthi uNkulunkulu usinikile
umzekeliso kumbe wasitshengisa indlela esimele ukuthi sithande ngayo njengabazalwane. Wathanda waze wanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu, yafi ngelacala ifela izono zethu, ukwehluleka kwethu lobuthakathaka kwethu. Konke lokhu kuyisithengiselo sothando. Nayi iBhayibheli bese liqhubekela phambili lithi uba umuntu esithi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ambonayo every day ungumqambi wamanga, ngoba ngeke uthande uNkulunkulu ongakaze umbone ngakwamehlo usehluleka uthanda umzalwane ombona ngamehlo. Kusifundisani ke lokhu bazalwane, ukuthi isiKristu sethu sibonakala ngendlela esiphila ngayo labazalwane kumbe labantu esihlalisane labo. Yikho lapho uNkulunkulu abona khona uthando lothu olupheleleyo. Okungimangalisayo ukuthi kulezi nsuku sinabazalwane abaningi abahamba emachurchi, ababala amaBhayibhile, abakhulekayo, kodwa bengahlalisananga kuhle labo makhelwane, bengahlalisananga kuhle labafowabo, bengahlalisananga kuhle lezihlobo zabo, bengahlalisananga kuhle labantu abasebenza ndawonye labo, bengahlalisananga kuhle futhi labantu abakhelane labo. Now uthando silubona ngendlela wena ophila ngayo. Ngeke umthande uNkulunkulu ungaqalanga wathanda umakhelwane wakho. Ufuna ukulikhuthaza ke bazalwana abathandekayo ukuba nasiwunikiwe umlando lapho elizwi likaNkulunkulu okuthi ufanele ukuthi umthande umzalwane wakho ukuze uthando lwakho lokuthanda uNkulunkulu lupheleliswe. Ungeke uthwale iBhayibheli uye enkonzweni, ngeke uthwale iBhayibheli usiyakhuleka, kodwa ungakhulumisani lomakhelwane, kodwa ungakhulumisani lomfowenu uzibize ukuthi umKristu. Uthando olunjalo kaluphelelanga. Funa ukuthi sikhuthazane sonke namhlanje. Akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomfowenu, akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomkakho, akukhangela indlela ohlalisane ngayo labantwana bakho, akukhangela indlela okhulumisana ngayo lomzalwane wakho, ube sizihlola ukuba nimpela ungawulalo yini uthando okukhulunywa ngalo eBhayibhelini zikaNkulunkulu. Ngeke simthande uba sizonda laba esihlezi labo. Bazalwane bami abathandekayo, ngilijiyela ingqobe nanamhlanje ntambama ngisitha ke sizihloleni, asikhuleke nini. Baba wethu engcwele, isonkosi yethu Jesu, ngiyabonga uNkulunkulu onamandla wonke, indaba yothando ihlanyela phakathi kwethu. Ngikhuthaza abathandekayo, ngikhuthaza abazalwane ukuba indaba yothando ihlale igxile phakathi kwethu ibonakale. Uze uthathe lonke udume uNkulunkulu amangcwele, uqhubeke usifundise ukuthanda, ukuthanda ngeqiniso ukuze isiKristu sethu siphelele. Sibongile Baba, ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka. Amen.
Siyabonga mfundisi. Siyaphambili moyo. Asizweni uEzra Chisa Sibanda esethulela ezemidlalo.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastle Cup edlalwe izolo lanamuhla. Arsenal Movers 2, Cape United 1, Yata 2, Flower Chiefs 1, Dynamo 0, Big Terminal 0, Wange 0, Simba Bora 1, Highlanders 0, Tel 1 0, Green Fuel 0, Shepherd Pirates 0, Manika Diamond 0, Ngezi Platinum 0, ZBC Kariba 2, Chicken Inn 0, FC Platinum 3, Herentals 1. Kusenjalo umdlali owaba lodumo edlala iqembu lezimabhesenzi ele itizi lele sizwe lama-Warriors nguye esixoxelayo kule viki, yena ozalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa eNjube, ngikhulela eNjube ngafrom the primary eMtshede. Ngidlalele i-team ka-Baba Njube United. Baba Mwaye ngumnikazi, I'm coach. And the whole family sasidlala ibhola sonke, all my brothers. Ngasuka lapho ngayafunda eSobukazi, where I played the first team with ama-players anjengabo-Obey Sova, Tumsani Gulube, Thamsanqa Ndlovu, ne ayidlalela Highlanders, Ottawa Imrozi, ndabanye nje.
Uqale nini ukudlala uqembu lesikwata
notha? 19 years, first team, that was 1986. Hamba ngadlala uba kulona because I was still young there. Kwakunzima ukungena ku-first team. Yayibophi i-first team yesenzi kulabo-Jimmy Phiri, ku-midfield kulabo-Jimmy Phiri, oCedric Green, oChenui Munitsarira. Ngafika ngadlala first team quickly throughout the year, ngangiqalisa. And imagine ngangiqalisa in front of Oshuka Mkuyo, babekhona labo Max Chuma, babesiba ngama-substitute mina ngiqalisa.
UNoman wanqoba leqembu lakhe lezimbabwe siyenze lalikhathaza kakhulu ngesikhathi eqala ukudlalela leli qembu.
Eyawina league. That was in 1988. Then in 1989, I was still playing for Saints. Sadala's Champions League. We played with the likes of Desportivo from Mozambique. Saida Sadala, team Uganda, KCC, Kampala City Council, I think. Saida.
Sibonge ke uNorman Gumbo obexoxa lentathela izindaba ethu Ezra Chisa Sanda. Olivalelisayo yimi usithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington.